sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngasonto mhlaka 3 kuMfumfu 2023 mokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje noma kuthole kuthule ngike ngazamuke emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlulwa ngamapolisa like ama stop and search akade bewayenzile bayasearch izimota ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu.
Njengobulewe abantu abafika phose inkulungwane kulandela impi eqhamuke phakathi kwele Israel lele Palestine.
Umuntu lowo yisiqini nje esiphonga ukuzama ukungcolisa ibizo lomhlangano wesifufi lebizo lomkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change sebelobele idala lepalamende bezama ukuvimba ukuphothiswa kwamalunga abo umnumzana Sengezo Jabangu. Kodwa uJabangu uthi bachitha isikhathi sabo. Sizalethulela ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezindaba lezinye sizoziswa kulo msakazo. Abantu abafika inkulungwane sebefile kulandela ukuqhamuka kwempi izolo phakathi kwele Israel lePalestine. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba iHamas ehlasele kwele Israel kusukela izolo ekuseni edolobheni leSderot lamanye isibulele abantu abafika amakhulu ayisithupha 600 kuthi njalo ele Israel selibulele abafika phose amakhulu amane 370 ePalestine. IHamas ithi ithumbe amasotsha amaningi akwele Israel lezizalwane zakulelo lizwe. Kulezizalwane zakule Melika okubikwa ukuba zithunjwe yiHamas. Umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi izaqhubekela phambili impile kuze kwehlulwe iHamas. Kusenjalo iHezbollah yakwele Lebanon elisana lele Israel isihlasela kwele Israel isithi sebeqhathele ngokwenziwa lelizwe leli. Ele Israel lithi lizaphindisela njalo lizatshaya kuzwele eGaza Strip ePalestine. Kwele Melika umongameli Joseph Biden uthi basekela ele Israel empini le elakho ukuqhubekela phambili okwesikhathi eside. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe odabuka eZimbabwe ohlala eTel Aviv kwele Israel.
Namhlanje noma kuthole kuthule ngike ngazamuke emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlulwa ngamapolisa like ama stop and search akade bewayenzile bayasearch izimota ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu. So izimota vele bezihamba kancane kancane zithatha isikhathi aye ngagcina ngehla ngibuyela endlini. So into esesiyilindile manje ukuthi laba bangayahlasela namhlanje ntambama umbe behlasele ebusuku noma emadabu kabusa laba bona futhi sokuyamele baziphindiselele bayaphindiselela nini ngoba ngendlela into ababayenze ngakhona this time khanye bihleleke ngenye indlela nje labo ekhanya ibadida bona laba bala. So asikwazi ukuthi like bazilungiselele okungakanani ngoba iqiniso bayalazi vele ukuthi into abayenzileyo laba bazophindiselela. So umbuzo ususe kuthini mabe bekwazi ukuthi laba i-Israel Defense Forces izophindiselela bona bahlele ini ukuthi mangabe i-Israel ingaphindisela then bona nabo bazophinda baphindisele kanjani.
Singathi ke wena ngokwakho sibili khonapho lapho khona wethuke kanganani?
Kuyethusa lokhu Dube, kuyethusa ngoba 2021 sawabona ama rockets asiko 2000 something kanje kodwa umehluko ukuthi laba yabe Israel babe sambe bayahlasela ngale babulala ama leader wabo. So yinto ababeyilindele kodwa leyi eyayizolo yinto nje bathethe by surprise yikho umonakalo ube ngaka ngoba ayikho into kade behambe bayayenza so far ngale bebengalindelanga ukuthi labana abantu bazophonga uvuka nje beyenze ngendlela abenze ngayo so iyethusa nje into yakhona ma ucabanga lokuthi abantu bakhona kuthiwa kungenzeka bakhona manje lakhona la eTel Aviv yikho amapolice evalile indawo zonke so e-checka wonke umuntu into ethusa yikho lokho ukuthi abantu abafika lapha before thina ngabo 2014 Zabe sitshela ukuthi hayi lina lifika Israel silungile bekungathambanga la ngoba ma bengenile kanje bayakhona ukuthi bangene izini lalamabhomba emabhasini those days kuthiwa kwakusifa abantu abaningi ngoba laliphonga ukungena nje lihlale ebhasini all of a sudden lithole ukuthi kule bhomba phakathi so yinto ethusa yona leyo lokugwaza bayathanda ukugwaza abantu bakhona so awazi nje noma uhlangana nomuntu emgwaqweni la ukuthi angavela achikilike nje
vela kula nto ongayenza ikuphonga ukuthi nje usebenza nje
sihleli endlini manje enema ufuna ukubona ukuthi bebengazilungiselelanga okungakanani ma kuzoba le nto efana nale kulama bomb shelters underground imigwaqo yonke like izitarada lapho esihlala khona kulama bomb shelter so ma kuzokwenzeka into nje amapolisa ahamba ewavula izolo la enhlala khona mina eTel Aviv la bekungela bomb shelter evuliweyo so yikho kubonakala khona ukuthi yinto ebe yi-surprise like akula lapho kade singabaleka siyexatsha khona ngoba ama-bomb shelter abekhiwe bayawakhiya ma yonke into engani i-normal then ma sokungathi bayazi ukuthi maybe kule nto abayiyenzileyo ngale babalindele ukuthi bazobuya bahlasele bayawavula ukwenzela ukuthi abantu bekwazi ukugijima bayongena kuwo
singathi kwalapho uhulumente ulitshelani uthini kunamanje uhulumente wakhonapho
basitshela ukuthi sihlale ezindlini especially namhlanje yebo bebesitsho ikakhulu kula madolobhona la lapha abajampe bangena khona ngale lapho kusekhona abantu abaningi so far but lathi ngapha ngoba izolo ngingabona ezinye i-news ekade zisirculata nazo kukhulunywa ngokuthi sihlale ezindlini singavuli kungabuya kumbe kugogoda amasosha kumbe amapholisa ngoba abantu laba batshontsha izimota kwamanye ama-town kanje so babacabangela ukuthi bangena ngapha eTel Aviv ngezimota lezi abazitshontshileyo ngale lathi that's why kumele sihlale endlini ngapha ngoba asazi ukuthi right now phandle lapha kulobani and bengibona nje kuseni ukuthi ngendlela amapholisa avale ngakhona imigwaqo kungenzeka bazwile amahungahunganyana ukuthi maybe abantu laba babadingayo bakhona phakathi kwethu la ngendlela kade bevale ngayo imigwaqo amboni ukuthi bavele badecide ukuthi bazovala nje I think kukhona kade bekuzwile
uyibeka kuhle sibili noma singazama ngesikhiwo ungazama mpitshana
unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Israel besixoxa laye eseTel Aviv abakubandla le-Citizens Coalition for Change sebelobele idale lepalamende bezama ukuvimba ukuxotshiswa kwamalunga abo ngumnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC uthi benza lokhu ngoba uJabangu wenza okusekhanda lakhe hathi owebandla le-CCC uJabangu ufuna ukuxotshiswe amalunga edala lepalamende kanye lamakansila athi ancindisa ngudlu kukhetho olwaqhutshwa ngoncwabakazi umkhwananzi uthi akuqedakali ukwenziwa nguJabangu
avele kungamanga phela atsho uyakwazi ukuthi thina kubandla le-CCC asilaso leso sikhundla esika secretary general
singathi ke incwadi leyi elotshelwe umdenda sizokuthiwa ke belikhuluma ngakhonokho ukuthi wenza into yekhanda lakhe akusitshele ngamafutshane ukuthi ukuhamba njani
yebo kuliqiniso ukuthi umuntu lowu isikliwe nje esiphonga ukuzama ukungcolisa ibizo lomhlangano we-CCC lebizo lomkhokheli wethu ubaba uMelton Chamisa yikho sikuchasisa kuchasise ukuthi hayi nangamlandeli lo uyazidangela wenza into zekhanda lakhe yena engaso lalunga lebandla le-CCC
ye kodwa ngokukhuluma kwakhe phela uJabangu uthi yena uzibambe esidukwini sibili ngabe kuthatha ngaphi khonokho
angazi ukuthi kuthatha ngaphi emabhawa kumbe ngaphi ngoba ngapha kithi ku-CCC asilaso leso sikhundla akhuluma
imali.
Ye kodwa yena uyakhuluma lapho uthi uvele ulilunga le-CCC. Manje njengoba ke kungazani ama branches enu akukhanti kumenjani. Liya kuphikisa njalo ngakukona.
Athula ama branches, athula ama senior, athula secretary njengokuchase ngikwenzileyo. Abantu befuna babekwazi ukuthi hayi bengalaleli umuntu bengamlandeli ama members of parliament alandele ukulalela loZulu jikelele weZimbabwe. Ubaba uNelson Chamisa ngoba nguye umkhokheli wethu labanye bathi akhokhela lawo.
Ye kodwa engabakhipha ke abantu laba edale lepharlamente liza kwenzani?
Sasizabona nxa sesifike khonapho kodwa sikhangelelanga ukuthi bakhitshwe abantu laba ngoba bakhethwa ngabantu phansi kwebandla le-CCC elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa nguye olelungelo lokukhuluma nokumelela ivini ukurekhola abantu laba esikhuluma ngabo. Nabe ngakwenza lokho kele kuthengisa ukuthi vele iZANU PF ayifuni ukuhlonipha impumela yokhetho lwabantu kweZimbabwe phezu kokutshontsha ukhetho abakwenzayo lokugxukela nokuhlukukwenza abantu beZimbabwe nokukhonona okwenziwa yisada akwenziwa yisada le-African Union. Amboni ukuthi singaphinda benze enye into enjengayona leyo.
UMnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumele sebandla le-CCC kodwa uChabangu othi abaku-CCC bazama ukukhuluma laye ngasese ngodaba lolu.
Akubuyelwe emuva, emuva sokukhathana kakhulu ukuthi sibuyele emuva and phambili sokuseduze ukuthi sichaphe umfutho. Sikhuluma senze nje bayakhuluma bathi kabangazi but basenda abantu ukuthi kube le dalo. Nxa bekhuluma kumidiya bathi kabangazi kodwa ngasese bayabhoda bathi kuyanini sikhulume nini ngoba into eliyikhulumayo leyi yiyo sibi. So sebethumele othimba, sebethumele bonke abantu that I cannot mention all the names but sebebathumele ukuthi sikhulumisane. So I cannot ngikhulume ngoba kusaseyimfihlo yephathi. Bakhona abantu asebebathumele ukuthi sikhulumisane.
Kubatshelani abantu la?
Ngithi kabahambe kumidiya kuqala bafike bakhiphe amazwi abo okuthi thina singama-terrorist. Abahambe kumidiya bafike bakhiphe amazwi abo ukuthi kabasazi. Abahambe kumidiya baye-correct narrative ukuthi thina asazakali akula membership ekhona ngathi. Yethi bona ingani balayo i-membership engani bona nabangunkulunkulu ukuthi nxa sokusiza kibo i-membership is not required. I-membership is required only nxa if their authority is being challenged.
Lapha ke uthi subethele isipikili sokugcina esokuthi awusoze ukhulume lapho.
Ukukhuluma labo vele kuyize sebephuzile kakhulu. Sesingakhulumisana sesikhulumisana nge-way forward ngoba i-way forward yethu is very clear. Savumelana sifoma iparty ukuthi sesithiyana lezinto ze-MDC sebesithathele ibizo asidinge nini ibizo elitsha. Nxa singathola ibizo elitsha sesilitholile nanti ibizo basithathela futhi okuthiwa ngu-citizen convergence for change. Sabuya lebizo elokuthi ngu-citizen coalition for change. Savumelana ukuthi singaqeda lapho sizabuya ku-Congress.
UMnumzana Sengizo Chabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Siyangena kusigaba esilandelayo, siye sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba ebe-Reuters babika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 ababhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba kwele-Afghanistan. Ele-Russia lele-Ukraine aphoselana amabhomba emingceleni yamazwe la ngesikhathi ele-Ukraine izama ukwethula ibutho lakwele-Russia esabelweni se-Donetsk. Soke isikhathi sezamasiko. Sisiqhubeke ke inkosi enkulu kwezamasiko namhla ke sixoxa le nyanga enkulu inyanga njalo elodumo uDavid Mkhabinyana Ngwenya khona ngale ke koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo Ngwenya, kunjani baba?
Hayi, ngiyabonga Dube, nami ngiyalemukela.
Ye, ake sixoxe ngokucela izulu, kuhamba njani, kwenziwa njani, liphethwa njani?
Esintwini kulabanikazi okunyiwa kubo abayibo abacela izulu abaphathi bezindawo esingathi thina omanyango ePlumtree onebane egogwe ezilo lahapha elokhuzeni umaswabe dula
singathi kuqaliswa nini konoko kwenziwa nini
isikhathi sokuchela izulu licelwa ngesikhathi sonesi kuyavalwa nje kunaminyango njengoba seliduma licelwa lingakadumi izulu kwesinye isikhathi khonapha nje sewula kwenzeka ukuthi abanye basebenzela khonale ihle ibe licishe iinyawo zabo kodwa isikhathi sokuchela izulu khonapha nje kubo-August abantu babelungiselela ukuthi kuyephekwa amatshwala kulezo ndawo.
Ye, siyakhumbula kudala-ke kwakuzwe kuthiwa-ke kumele singene iganga abantu bafuze izindlu zabothekwane kujiswe konke lokho kudozelwe amathambo. Yikho yini khonokho ukuthi kumele kwenziwe?
Ye, kuyimfanelo sibili. Khonapha koBulawayo baphumile abantu besiyabutha izibi amathambo njengokusitsho lamalembu pho imhlobo isedorobho sinabantu abathi bakhululekile nalo wenza intando yakhe siko lungabe lusaba khona sikhuluma sisezengeke aphephezela amafuleki abomvu egangeni lapha benza intando yabo kodwa konke lokhu kuwumlando wezinduna asibokwazi ukuthi khonapha emadorobheni sinabantwana bezinduna labo lalabo balezinduna zabo sizohlangana lapha koBulawayo kuyadingakala ukuthi izinduna kube yizo ezikhuza abantu ukuthi yebo kambe liyahamba le emadorobheni kanje selizasonela lidilize amasiko gcinani namasiko enu kube sowusithi umasipala naye ungumntwana wezinduna engumntwana wezinduna enjalo kufanele ukuthi benze imikhuba edingakalayo ukuthi yenziwe emaphandleni ancedise ukuthi amalembu wonke lasegangeni kafuneki okukhona namhlanje gift dube ungafika lapha koBulawayo ungahleka isiyaluyalu kwezulu kwaZulu egangeni lapha izinto ezenziwayo zimbi kakhulu yikho okudala ukuthi izulu nxa selisiza lize ngolaka liqaqambe abantwana baze bacatshe ngaphansi kwabonina yikho konke lokhu kuyadingakala ukuthi sisebenzeni lo masipala singabantu bosiko sonke nezinduna izinduna kube yizo kakhulu nabayisa nabosobhuku abazama ukuthi usiko luqine ngoba induna ngeyosiko uyisa ngosiko usobhuku ngosiko yikho engakutsho
siyakuza kakhulu-ke le inyanga enkulu uDavid Mkgabanyana Ngwenya besixoxa laye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyabonga kakhulu Ngwenya ungadinwa nakusasa
bakhokwamanje
sike sizwe ezokholo lwesikristu silontungameli Gomo. Ye, sathi silethele udaba lwethu silontukamele Nkomo kwezokholo lwesikristu sathi sizwe ukuthi kuhamba njani khona ngale.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngithanda ukulibingelela kumbe sibingelelane bazalwane abathandekayo enkosini ngosuku lwanamhlanje. Ningihlala yenza sivume sibonge isipho sokuphila ngobana ukuphila kusesandleni kaJehova. Thina okwethu ukubonga ubana namhlanje singabaphilileyo njengoba sazi ubana baningi kade befisa ukuthi baphile njengathi kodwa abanye behlule. Ilizwi lethu-ke namhlanje elokubana siduduzane ngalo sivuselelane ngalo siyalithola encwadini yokuloba kukaJohane omunye wabafundi bakaJesu. Sizafunda isahluko seshumi lanye uJohane chapter 11. Sisukele endimeni amashumi amabili leyodwa siya endimeni amashumi amabili lantathu uverse 21 siya ku-23. Kufundeka kanje, wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umnewethu nga engafana 22 keba ngiyazi nakaloku ukuthi nokuba yini ongawucela uNkulunkulu uNkulunkulu uzakunika khona verse 23 uJesu wathi kuye umne wenu uzavuka zihlobo zami ezithandekayo enkosini ilizwi leli likhuluma indaba eyinye edumileyo eyaziwa kakhulu eyokuvuswa kukaLazaro lo owayengumfowabo kaMartha noMaria lo esizokubana uJesu wayemthanda emenza umngane wakhe. Ake siyikhangeleni indaba le siyihluzisise kahle ukuthi lapho esihleli khona endaweni esihleli kuzo bakhona abantu kumbe imizi ezingayifanisa loLazaro ukuthi yake yaphila leyo mizi kwaba labantu abalobuntu kwaba la magama ayimnandi endlebeni zabantu bephakanyiswa indawana zonke ngobuhle ababebenza. Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi imizi leyo eminye iyaphenduka yaba ngamanciwa abantu bengafanga bengathuthanga. Ngitho ngoba imizi yona leyo eyayibukeka kayisabukeki, ubuhle obabuphuma kuleyo mizi kabusekho. Labantwana ababelalela bephakamisa abazali babo abanye sebakhula baphenduka izigebengu. Kuyafana nje lokuthi ubuntu babo sebafa njengoLazaro. Ungalalela ufunde indaba uhlangana lezinto ezihlasimulisa igazi. Uzothiwa umntwana kambe uthethe ingqamu wagwaza wabulala uyise lonina. Awukhathelekile ukuthi kwakutheni ngaphi. Umzali ngumzali. Ungabona umntwana esesenza isigameko esinjalo ubuntu abusekho kuye. Nguye lo obikwa ubana uvele usefile lanxa yethu yaphila. Kodwa ke uma lapha ukhuluma loJesu uthi aluba Jesu bukhona laba egumeni uLazaro ngabe kafanga. Imizi eminingi ibulaya yikho lokho ukuthi uJesu kakho emagumeni ethu. Kasikwazi ukuthi sibambe ngaphi sithembe ngaphi. Yikho imizi singela kuzwanana sixabana ukusa kwamalanga sidiliza lamagama amahle esasilawo. Ngoba uJesu akekho emizini yethu lempilweni zethu. Kuthi kuverse 23 uJesu wathi kuye umne wenu uzakuvuka. Baningi lethemba bazalwane kuJesu. Ubana le mizi yona le ehlala abantu engathi ngamanxiwa bona abantu bekhona abanxuse uJesu imizi leyo izakuvuka sikhulekele. Jesu siyakunxusa emizini yethu ukuze singabi ngabafileyo thina sithi siyaphila. Hlala lathi kuze bona phakade. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha silota bakwaNcube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha, igama lami nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa lonkosikazi Phindile Gosha owenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy othi uhlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazane abasemaphandleni ngokubafundisa ibhizimusi kanye lokubaxhumanisa le mikhambo yokuthengisela impahla yabo. Uqhuba lomsebenzi eselupane lapho okulodubo lwabatsha babaleka esikolo besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe agoqela iBotswana South Africa. Unkosazana Gosha uqhuba njalo inhlelo zokuphathisa abantwana besikolo abaku grade 7 kusiya kuzinga leyunivesithi ukuthi bazi imisebenzi abangayenza njalo balungise indlela yokufundela imisebenzi.
Sisebenzisana labantu abatsha, labantu abangomama ikakhulukazi abasemakhaya, sibafundisa lokubonisana ukuthi amabusiness bengawaqala njani lokuthi yini abangakwenza ukuthi amabusiness lawo akhule kusukela kuregister ibusiness lokuthi umuntu into yabe ezithengisa kumbe yabe kuyenza kuyazakale njalo kuthengeke ebantwini. So kuthiwa yi incubation hub ni accelerator program.
Endaweni oyelisebenzela kuyo sibona kulodubo labantwana besikolo ababaleka besasebencane besiyadinga imisebenzi eSouth Africa. Lokhu libona ngani kungaqedwa lohlelo lwenu na?
Abantwana abaningi abayekela isikolo abaningi besiyadinga imisebenzi eSouth Africa. Sibona engathi program yethu le career coaching and career mapping ingabancedisa ngoba luhlelo olusebenza labantwana abaku grade 7 o form 4 lama 3rd year ase university. Sebesibancedisa nge career advice. So i career coaching yasebesibancedisa ngayo ukuthi ekufundeni kwabo bezizwe belomfutho ukuthi kule misebenzi eminingi abangayiyenza njalo kuningi abangakufundela noma kuyabe kungekho lapha eZimbabwe kodwa nje globally kulama opportunity amaningi abangawafundela lokuwayenza. So iprogram lesikhangelele ukuthi ingancedisa ikakhulukazi abancane abasesikolo abasuka belahle ithemba ngokubona ukuthi maybe yabo kungela msebenzi ekhona kodwa sithi imisebenzi yabo ikhona noma ingekho lapha eZimbabwe.
Sibona abanye bebaleka emaphandleni besithi akula mathuba okuzithuthukisa kwezamabhizimusi. Ubona elakusasa lamabhizimusi asemaphandleni liminjani?
Emakhaya ngibona ngathi yikho lapho kule msebenzi khona kumbe imali ngoba singakhangela abantu abaningi abasetown. Izinto abazithengisayo maybe ezilinyiweyo kumbe ezifuyiweyo izinto ezabe zivele emakhaya ikakhulukazi ngoba emadorobheni akula ndawo enkulu eyokulima ukuthi esingayilinganisa le ndawo ezisemakhaya kusesengamaganga angakasebenzi kakhulu. So sabe sisithi emakhaya kule business njalo kulamathuba ukuthi abantu beyenze amabusiness ikakhulukazi abaye ku-agriculture kulamabhizinisi kakhulu. So i-rural empowerment and development yiyesabe siyikhangelele kakhulu ukuthi abantu bebe lolwazi ukuthi emakhaya yikuphi abangakwenza okungaba ngamabhizinisi akhulayo.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa loNkosikazi Phindile Gosha owenhlanganiso ye-Startup Greeners Academy ohlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazana esebenzela elubhane. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo, nguTabo Kancube.
Ye, siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube ungathina lokusasa ube losuku oluhle namhlanje. Wezemidlalo intatheli yethu yezindaba yemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo yedlalwe namhla kusigaba seKhasilaka Premier Soccer League.
Ikhomo leshashamlingobe lebulawe Chiefs nge-2 ka-1 enkundleni ebhatha kuthele KC United litshayele wange nge-1 kanyanga se-Colliery. Limpumela ichiye omabili lawa maqembu besekhuphule inani lemiklomelo elilayo layafika kumashumi amathathu ndawonye leleyadalwa naye litshayele Triangle nge-3 kanyanga se-Bawbab. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Renters litshayele Dynamos nge-1 kanyanga se-National Sports Stadium ukuthi ele-Green Fuel litshayele Cranbourne Bullets nge-1 kanya. Iqembu le-Cranbourne Bullets yile lijeke amanye ngalane nemiklomelo njalo le miklomelo yangamachumi amabili lowodwa awukacace kodwa okwakuqhubekana emsileni wengalani njengoba kulomehluko wemiklomelo elichumi lanye phakathi kweqembu le-Cranbourne Bullets kanye le-Simba Bora lona elihlezi phakathi laphakathi kwengalani. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji ungathinwa lakusasa lingakhohlwa ukuthi kuStudio 7 siyafisa ukuthi lisithumele imlayezelo yenu ngendaba ezijeneyo. Lingakhohlwa sibili sile ku WhatsApp yethu 2024653018. Lingakhohlwa konapho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sibone ebesilazo. Sekubulewa abantu abafika phose inkulungwane kulandela impi eqhamuke phakathi kwele Israel lele Palestine. Abekubandla le Citizens Coalition for Change sebelobele idale lePhalamende bezama ukuvimba ukuxotshwa kwamalunga abo ngumnumzana Sengezo Jabangu othi ungusibalukhulu kumbe ngithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Kodwa uJabangu uthi kumele bakhohlwe bephinde ngoba bachitha isikhathi sabo bamlanda ngasese bekhuluma okuningi ngodaba lolu. Yena ngakhohlwa usithumela ke incwadi zenu
yeze email kukeli eti studio7@voanews.com. Linga kwa tlanjalo, inombole eti WhatsApp +1 202 465 0318. Sulkuba lapa uchelo letu la mtanje, Oliver Lisango, Umtembo Stemba, Yukip Stube, Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.